abantu behamba besiya vota kuba lo mdlakela and lokubulalana lokuthana kwabantu. So indaba yokuthula indaba eqhakathekile kakhulu, lakho ngizwa ngithabile ngoba mina sengidlale esami isigaba ngendaba zokuthula. Lapha eMbushaba abantu bayithathe kahle kakhulu indaba le. Ngithemba ukuthi nxa kulesikhathi nxa kuvumela singaya kwezinye izindawo, abantu bazayamukela indaba le ngoba ambonto kulomuntu ongathanda ukuthi echayo kumbe bembulale kumbe bebulala abantu abamthandayo. So ngiyabona ukuthi singaya kwezinye indawo eMashingo, koBulawayo, eFilabuse, yindaba ezayamukela kahle.